Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, abaphathintambo benkantolo yeChikurubi Maximum Prison leziphatha amandla zikahulumende balela umnumzana Nelson Chamisa ukuba akhulume lomnumzana Job Skhala labanye abavalelwe kuleyo ndawo. Umnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakhethwa kusasa ukuba ngumabhalane omkhulu webandla leZANU PF. Isikhuphuke intengo yenhlanyelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa walelwe namhla ngumphathintambo obona ngezemthetho labalinda entilongweni yeChikurubi Maximum Prison ukuba akhulume lomnumzana Job Skhala lamanye amalunga ebandla leli avalelwe kuleyo ndawo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UChamisa utshele intatheli zindaba esesangweni lentilongo le ukuba ungeniswe emahofisini abaphathi beChikurubi Maximum Prison, lapho akhulume khona lomkhulu wabo uMoses Chiwovu, ombikele ukuba umphathi intambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthe kasoze enelise ukubona uSikhala labanye bakhe abafika ichumi lanhlanu abebandla le-TRC.
Stood us up for almost like 2-3 hours, and I'm sure you can bear witness and testimony to that. But all of a sudden they said we've received
basimisile okwesikhathi singaba ngamahola amabili loba amathathu njalo lingakufakaza lokho. Kodwa ngokuphazima kweso basitshele ukuba bathole umlayezo locingo ukuthi basitshele ukuba kasikubabona abanye bethu, ngakho asenelisanga ukubabona. Kulihlazo, kuyisihluku, akwamukeleki lokho okokuthi umthetho usetshenziswa ngendlela enje.
Umnumzana Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRC, uthi akumangalisi okwenzakale lamhla eChikurubi Maximum Prison.
Simiswe-ke esingathi kwama-hours amathathu singakangeni, sasesingena phakathi. Sesiphakathi sokufanele siyengena ku-last gate, yikho lapho officer in charge afonele khona etshayela ucingo ukubana-ke kufanele-ke engasivumeli. Yikho lapho umongameli atshele khona ukubana fanele engavunyeli ukubana engene, and kungela ma-reasons why.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loZiyambi Ziyambi kanye loChihovu ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Umnumzana Carrington Nyambo, isiphathamandla ebandleni elibusayo leZANU PF, utshele iStudio 7 ukuba leso sinqumo esithethwe nguhulumende ukwalela uChamisa ungena ukuthi ayebona osikhala losithole kungesilungileyo ngoba kungekho okubi okwenziweyo.
Kanti okwenza ukuthi bengene eChikurubi okwakuqala yikuyini? Njalo nxa sikhangela kuba yinto eyingozi kakhulu ukuthi sibone umuntu onjengoChamisa ebabona, ngoba yini ayabe efuna ukukhuluma layo lezibotshwa? Njalo akayi kuinsayitha futhi ukuthi izibotshwa ziyenze i-rebellion njengaba kwenzayo enyathume yini. Lokhu yiso isizathu esikhulu esenza ukuthi kube yingozi ukuthi uChamisa abonane losithole losikhale lezinye izibotshwa zenyathime ezase zisenza udlakela njalo.
Umnumzana Efihlila Ncube olwela ilungelo loluntu uthi okwenziwe nguhulumende kuveza ukuba akusalandelwa imithetho yelizwe.
Lilizwe nje elibuswa sengathi kusezu umthetho wezinyamazana ongahloniphi amalungelo abantu. Ngokuba kawukho lowodwa umthetho ovimbela ukuthi uChamisa abone uSikhala ngaphandle kokuthi abezepolitiki abaphezu kwalabo abezemajele abafuna ukuthi babonane, yibo abavimbayo. Lokhu-ke kuzalimaza ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe, kwenze ilizwe leZimbabwe libonakale liyilokho eliyikho khona vele, lingahloniphi umthetho lamalungelo abantu.
USikhala lomnumzana Godfrey Sithole abangamalunga edale lePhalamende kanye lamalunga ebandla leTRC alichumi lane sebelenyanga ezine bevalelwe entilongweni betheswa amacala okutshotshozela udlakela njalo lokuzama ukuvimba abomthetho ukuthi bengabophi abanye ababe sesigabeni senyathime lapho wabulawa khona ilunga leTRC unkosikazi Mo Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalunga ebandla leZANU PF athi athakazelela okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ngakho ke bazamkhetha njalo kusasa ukuba akhokhele ibandla leli kuze kwenziwe omunye umhlangano omkhulu weCongress sokwedlula iminyaka emihlanu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakubandla leli bathi izabelo zonke zelizwe zithi zizasekela ukuba uMnangagwa abe ngumabhalane omkhulu webandla leli ukhetho oluzenziwa kusasa emhlanganweni weCongress oqale izolo eHarare. Bathi akula muntu ngitsho loyedwa ophikise lokhu, ngoba uMnangagwa uqhuba kahle umsebenzi wakhe ukukhokhela ibandla leZANU PF kanye lelizwe. Umnumzana Mabutho Moyo okudayele Central Committee uthi izabelo zonke ziyakuthakazelela lokhu.
Yes, esiwuqalile umhlangano omkhulu webandla leZANU PF lapho esizokhetha khona ubukhokhelo obutsha obuza sibambela umhlangano wethu okweminyaka emihlanu elandelayo. Njalo ke sikhetha lo mongameli onguye ozakhokhela iparty okweminyaka emihlanu, njalo abe nguye ozasimela ekhethweni luka-2023. Okuhle baba Mlondongo ukuthi sijabulile njengama-provinces wonke jikelele elizweni leZimbabwe ukuthi hayi sithe ubaba u-Emmerson Ntambutso Mnangagwa nguye yedwa qha ozaba ngumkhokheli weZANU PF okweminyaka le elandelayo, lakanye abe nguye ozasimela ekhethweni luka-2023. Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU PF.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Carrington Nyambo osemhlanganweni lo.
Kuyajabulisa ukuba ibandla elikhulu njengeZANU PF litshengise umzekeliso ngokukhetha ubaba umongameli uPresident Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguyoma kukhetho lolu olulandelayo. Lokhu kuyayenza ukuthi ibandla libambane njalo liqhubekele phambili liqinisa ukuthi liwine ama-elections ngo-2023. Ngibona ingani leli yilibanga elibe lifunakala ukuthi lithathwe libandla elikhulu eZimbabwe.
Kwakule mbiko ethi uMnangagwa udle phanda lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga okwakuthiwa ufisa ukukhokhela ibandla leli, kodwa inkokheli yebandla leli ithi akula muntu ophikisa ubukhokheli bukaMnangagwa. Abanye abakhangelele ukuba bazabuyela ezikhundleni zabo ngumnumzana Kembo Mohadi owaphuma esikhundleni somsekeli kamongameli kulandela imbiko ethi wenza ubuchapha obumangalisayo emacansini. Abanye ngunkosikazi Opa Mchinguri Kashiri lomnumzana Constantino Chiwenga. Umnumzana Obed Mpofu ukhangelele ukuba uzaqhubekela phambili engumabhalane wenhlelo zonke zakubandla leli. Abakhangela okwenzakalayo njalo lengcwethi zombusazwe bathi amalunga eZANU PF bayamesaba uMnangagwa. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi kuyasinda okwenzakala kubandla leli.
Kuliqiniso ukuthi umhlangano lo owezanu PF obufanele ube uqondane lokukhetha umongameli, kungenzeka ukuthi u-Emmerson Mnangagwa kasoze ancintiswe emhlanganeni. Kodwa asoze sibekwazi ukuthi ama-internal processes akhona ukuze bavumelane ukuthi asoze ancintiswe, engxenye kube le thuba lokuthi bakhethane bengaphansi kophahla lapho esingazi khona.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Ntando Chuma uthi ukungancintiswa kwaMnangagwa kuveza ukuba ibandla leZANU PF lisebenzisa udlame sikhathi sonke.
Mna ngibona kwami ibandla leZANU PF alila democracy, ngoba kathesi sesikhangele sesibona yonke into for ED, yonke into for ED, okutsho ukuthi iCongress le ayitsho lutho, itshengisa ukuthi abantu vele sebekhethile ubukhokheli babo ngenkani. So kuba luhluphe khona ukukhana, ngoba ungaba ngubani ongathi khona la ufuna ukubusa ibandla leZANU PF sokulento enjalo.
Ekhuluma emhlanganweni lo, uMnangagwa ukhuthaze ukuba kube lokuthula kusasa ngesikhathi kukhethwa inkokheli entsha.
Through your unwavering efforts And in collaboration with other wings,
ngenxa yokuzimisela kwenu ukubambana kathi zonke, ibandla lethu leZANU-PF liyaqhubeka kuyilo elithandwa ngabantu njalo kuyilo elinezifiso zabantu endaweni zonke zeZimbabwe.
Bebegida beqolosha kwamagama namhla abasemhlanganeni weCongress eHarare belungiselela ukuvota kusasa. Abasanda kukhethwa ukuba ngamalunga edale Central Committee baza kwethulelwa uZulu okusemthethweni kungakenziwa ukhetho lwenkokheli entsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Russia liqhubekela phambili libhomba ngamandla izitishi zikagetsi kwele Ukraine ngesikhathi lihlaselwa kwakubi esabelweni seKherson ngele Ukraine. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leRussia lilolonga ibutho elilezikhali zenuclear. Ibutho lomanyano weNATO lalo liyazilolonga okufanayo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. ELeSomalia lilengise abantu ababili namhla abedlalana lamalecacha awe al-Shabaab ahlupha uZulu. Ababili laba bebedlalana lamalecacha e-Islamic State. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abantu abaningi abathi kuyamangalisa ukuba abakubandla leZANU-PF kabafuni ukuthi kulungiswe konke okufiswa ngamazwe entshonalanga afakela inkokheli yebandla leli izijeziso zenotho esithi bephula ilungelo loluntu. Elemelika eleBhilithane lamanye athi kawasoze esule izijeziso zenotho kuze kulungiswe konke okufunakalayo. I-Senate Foreign Relations Committee yakwelemelika layo ithi izijeziso lesi zafakelwa abephula ilungelo loluntu abaqhubekela phambili bekhahlameza uZulu eZimbabwe. Ibandla leZANU-PF libambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community lisanda kuqhuba umkhankaso wokwesula kwezijeziso zenotho. Kambe kule nguquko engenziwa nali ibandla leZANU-PF njengalokho okufiswa ngamazwe entshonalanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF kanye lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. Umoyo usungula lingxoxo.
Asingeke silungise izinto ezifiswa ngabantu abafuna ukuzifa laba ama-former colonizers, abantu akade besibusa abafisa ukuthi ngabe sesenza ukuthanda kwabo. Thina senza ukuthanda kwabantu kukaZulu waseZimbabwe.
Yes.
Ngabe kuthiwa kufuze ukuthi ama-sanctions they are very bad, so ntenhle uZulu wonke waseZimbabwe. Abantu laba bayaqhamba amanga, abantu amathanga ama-sanctions lawa athagete abantu ababili abathathu. But wena unje njengoba ungawe wabuya uyazama ukuthi uthenge something emazweni wona lawo, ubone ukuthi ikadi lakho leli foreign current account yakho iyenelisa yini. Ungavele ufake i-indication ukuthi usuke eZimbabwe, uza kuthola ukuthiwa asina access to that market. So into leyo yokuthi kuthiwa ama-sanctions lawo athagete abantu ababili abathathu yipropaganda leyo ngamanga amakhulu okuzama ukuthi aduhise uZulu.
Sikubamba umlomo, siyabuya kuwe.
Yebo Nkosi.
Ye, baba Msongelwa Ndlovu, ngena khonapho uyamuzwa, uyakhuluma umoya.
Siyamuzwa ubaba umoyo, uthi yena bona njengebandla balalela okutshiwo ngabantu. Okwakuqala ngikuthi abantu baseZimbabwe asithi 2000 bewakula bandla ebelibusa nge-outright majority. Kutsho ukuthi kule ngxenye yabantu baseZimbabwe abaningi abangavumelani lakho lokho, abathi bona hayi asiyangiseni isitha. Isitha lesi esesisinika izijeziso zomnotho asisiyangiseni, senzeni abakutshoyo. Sibontu bazobuya bemingaphi, bazobuya bathini xa sisenzile. Manje abafowethu abebandlela ibusayo abafuni ukukwenza lokho ngoba isizathu sisegcekeni. Abafuna ukukwenza ngoba bayazi ukuthi bengakwenza lokho umvundla abawuphetheyo uzobabalekela.
Kuthiwa lapho lingaphunyukwa ngumvundla lingalungisa. Ye,
Hayi, mina ngiyamzwisisa umfowethu and ngilaye 110%. Mina ngiyangitsho njalo ngiyagcizelela ukuthi aluba ngabe le nto kufana siyilungisise isuka kuye noMandlovu noDawu. Leyo yinto akathi ingangihlupha kakhulu. Kanti why kufuze siyilungise into leyo ivela abantwini laba abasinika izithezo zenoto? Babona basinika izithezo zenoto sililize elincane kangaka. Injongo yabo yini? Kuyini abakufisa kakhulu kwaseleZimbabwe okwehlula ukuthi yona umndeni uzilungisele wona? Awungeke ukuthi wena odeda unkosikazi umakhelwane abe nguye okhala kakhulu ukuthi kanti wayi wena ungabisi sinkwa, wayi wena ungabisi impuphu le ephalenta. Thina sithisa ukuthi into esizilungisayo ingathi umongameli uyatsho ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Yena umfowethu ma elalokhu akusolayo yena, ngibona ngani thina njengebandla elibusayo sizimisele ukulalela akusolayo yena njengesizalwane saseZimbabwe, hayi laba abasinika izijeziso zenoto, laba abafuna ukuthi thina ngabe siqala nzima njengomndeni ukwenzela ukuthi batshintshe sokuthi thina ngesikhiwa i-regime change. Yena nxa enza lokhu akuhlulayo umongameli, ngibona ngani kusukisela ngonyaka ka-2017 ufake i-platform noma kulabanye abangathi bayesola but ifakile i-platform evulelayo wonke amabandla aphikisayo ukuthi ngabe ayahlangana kuhlalwe phansi kulungiswe lokhu esithi thina ngabe kuyafuneka ukulungiswa. Ngoba ungalandela lapho esivela khona sisuke ku-government of national unity, lapha kade sinayo wonke umuntu kumabandla wonke balama amandla akade
uthi senze so moyo senze so. Siyakuzwa khona mpola
mpola,
siyakuzwa lapho siya khona. Sinike ithuba ke ubaba, ubaba uNdlovu. Ndlovu, umphendule khona lapho ke mamafutshane. Ndlovu.
Ngizasho kubili. Okwakuqala ukuthi abebandla leZANU-PF bayakhohlwa ukuthi abantu laba asebefuna ukuthi umhlaba wonke ubabone njengezitha zabo. Yibo vele ababumba leli bandla. Ngizakhumbuza uZulu ukuthi ngo-1961-62 kulowo ndoda wayethiwa ngu Arthur Bottomley owabuya eSalisbury esiyobumba leli bandla leZANU-PF. Early 1980 uRobert Mugabe obe umpresident waleli bandla bamthatha bamnika isicoco esokuba okuthiwa yi-knighthood. So laba abantu laba ngabangane bezanu vele. Izanu ingabuyikithi isitshela ukuthi hey izijeziso ngabantu baphandle ngabangane babo kwakuqala lokho. Okwesibili uthiyele ubaba umoyo lapho wathi ungazama ukuthatha ikhadi lakho ufuna ukuyathenga izinto phandle kwelizwe akusoze kukuvumele lokho. Umbuzo uthi bangaki abantwana baseZimbabwe abalamakhadi lawo angathenga izinto e-America for example? Bangaki abantwana beZimbabwe abalamakhadi even okuthenga khona eZimbabwe amabhenki i-banking sector yonke bayibulele la madoda? So abengatsho ukuthi nxa bona bengasakwanisi ukuyathenga ngoba yizo izikhulu ezile mali yonke, sebethithi umuntu wonke waseZimbabwe la ule problem yokuyathenga ngoba abantu abalawo amakhadi lawo akhuluma ngawo.
Ye, siyakuzwa ke baba Ndlovu. Ngena khonapho moyo ngamafutshane sile sigqibe udaba lethu ukuthi ko manje ngiza kulungisa nini.
Ngizakulisa kulokho akuthoyo kwesibili. iZimbabwe i-multi-currency regime okwamanje. Ngibalisele ukuthi laloba yiphi imali yakuliphi ilizwe iyasebenza lana. Okungangokuthi wena uvumelekile ukuthi ube le mali yala ekhaya, uvumelekile ukuba nemali yaphandle. Ma uvumelekile ukuba nemali yaphandle, uyenelisa ukuthenga la ekhaya, uyenelisa ukuthenga phandle. So ngakungako ngithi kuye uZulu noZulu kulamandla wona lawo awathoyo ukuthi abe sesifaka thina nje ayithi ngongolono esezivalele.
Lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla leZANU-PF, lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Enye yezinduna yeGwanda uKhulumani Mathema utshele abantu abebebuthene emcimbini wemfanekiso yokulungisa iAsake Film Festival kobulawayo ngomvulo ukubana emhlanganweni wezinduna lomongameli Emmerson Mnangagwa kuliviki ephelileyo. Kulabaphe imbono yabo yokubana kuntshintshwe ibizo lombhuqazwe weGugurawundi. UMathema uthe lokhu kwaliwa zinduna zeMandebeleni ngoba bekubona njengokuzama ukuhlanzekisa lowo mbhuqazwe. Ibizo lokuthi Gugurawundi lisitsho ukuthi guqula usapho, lavela kubutho elalilolongwe ngele North Korea uzohlukuluza abantu bemandebeleni. Ukucubungula lolu daba iStudio 7 ixoxele umnumzana Believe Gawule, omunye wamalunga ebandla lezanu PF ngalolu daba.
Umbhuqazwe ngumbhuqazwe. Uwedwa ungafaka liphi ibala, ufake ni akutshintshi lutho, umbhuqazwe ngumbhuqazwe. Ye ngako njalo akulalutho ebizweni, but okuqakathekileyo ukuthi kulesehlakalo esingumbhuqazwe senzakalayo kwele Mandebele esidinga ukuthi sikhangelwe silungisiswe. Yikho umongameli sethena izinduna kazibambe lo msebenzi ukuze udaba lombhuqazwe lukhangelwe lulungisiswe. Yikho okuqakathekileyo kuyo le ndaba yombhuqazwe. Umbhuqazwe lo waba isehlakalo esibuhlungu empilweni zabantu esiyaziwayo leso esidinga ukuthi silungisiswe, singahlalisi silengile, singaphambanisa inhlelo zakusasa phakathi kwesizwe seZimbabwe.
Dingakalani lapha Gawule?
Dingakala ukuthi silungisiswe njalo siphuthe kuhle isehlakalo sifinyeleliswe kuhle njalo sibanjwe kuhle ngokuzimaziswa okuqondileyo ukubana sibanjwe kuhle isehlakalo lesi. Kube lezinto ezihlonitshwayo kakhulu esintwini sakithi ezikhulunywa kuhle zingathunike abantu zibanjwe kuhle. Yiko kuthiwe khona izinduna kazibambe umsebenzi lowo. Induna lazo zibambe kuhle futhi umsebenzi nalowo njengezinduna njengoba sikhangele ukuthi izinduna ezihloniphekayo ezimele zenze umsebenzi wabantu ngobunono obugcweleyo. Njengoba ngithilo ngathi akulalutho ebizweni kodwa isehlakalo sabakhona. Ungasinika ibizo isehlakalo lesaseground ukuthi ulinika amabizo noma utshintshe ibizo ufake elinye kodwa okusalayo ukuthi ungumbhuqazwe owabakhona ngale ukuthi ulungiswe. So ngawo ke amboni ukuthi kulento esingashona siyikhangela kakhulu ngokuguqulela amabizo senza njani yonke into lo naloko mbo ongafuni ukuthi ibizo liguqule kumbe landlane, but ukukhangela asikhangeleni phambili, sikhangeleni ukuthi okuqakathekileyo ukuthi ibizo alinani, but okuqakathekileyo ukuthi kwazakala ukuthi kulesahlakalo esinjengembhuqazwe esayenzakalayo kwele Mandebele.
Abanye Gawule babuza ngokuthi uCharumbira yena ungena njani edabeni lombhuqazi weGugurawundi. Uthini ngakho khonoko?
Ukuthi oCharumbira amelanga bebekhona edabeni lolu, hhayi ayisikho. UCharumbira nguye upresident wezinduna. UCharumbira kumele bekhona. Nxa kulo daba oluphathelana lezinduna elizweni leZimbabwe, uCharumbira yinduna yakuqala emele bekhona. Awukhathalekile ukuthi yena udabuka ngaphi eMashonaland, hhayi uMashingo. UCharumbira nguyokhokhela izinduna, owakhethwa izinduna azikhokhele elizweni leZimbabwe. Upresident wechiefs council uCharumbira nguye umkhokheli wezinduna eZimbabwe.
Omunye umbuzo khona lapha Gawule ngokuthi kungani induna zenkabazwe yelizwe zona zingafakwanga kulolu daba.
Induna engakudinga ukuthi induna zenkabazwe zibe khona lazo, zingaba khona kodwa nxa kungadinga ukuthi zibe khona, oCharumbira bakhona bazimele zenezonduna ngoba ezemadebeleleni zona zikhona edabeni lolu. Udaba lolu lugoqela uhulumende ekhokhelwa ngumongameli. Umongameli vele akula yindlela lapho ngamkhipha khona edabeni lolu. Udaba umongameli nguyomele abone ukuthi uyathuma abantu besebenza udaba lolu baphinde baphenduke kuye bemphathele abakutholile ebantwini.
Umnumzana Believe Gawule, omunye wamalunga ebandla lezanu PF, sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Thandeko Zintim Kandla ngalolu daba laye wasipha owakhe umbono.
Hayi, indaba siyayizwa le, indaba esematheni, indaba esegudwini, indaba mlonyeni ebantwini abaningi. Qale ngale indaba yokuthi kathi kungani izinduna zona sezifuna ukubhixwa ngodaka lolu ngoba induna zazingekho ekuhlelweni lokwenziweni kumbhuqazi wona lothwa iGugurawundi. Ngakukuthi umuntu abe sibhoda achibilike afuna ukuphambanisana lezinduna zakithi ezazingelanda kukonke lokhu thina abanye asikuzwisisi ukuthi kathi injongo kuyini. Aluba mhlawumbe abantu ababesenza lolo chuku ababebulala abantu abasekho emhlabeni ukuthi babuzwe bazikhulumele, engxenye kungakhangeleka ntoyona. Kodwa-ke eqinisweni yikuthi basadla amabele labo bantu abachiyane lezinduna. Lo lalo odala icala ngamelane lecala layo ngobana uzama ukugcona izinduna, hhayi ayisikho evele kawuqondanga khona lokho. Induna zakithi ziqondileka ziphume zingabe ngumgezelwa entweni ezingazange zibe lesandla kuyo.
Kungakule nkinga yini Mkandla ukubana umkhokheli wezinduna aphatheke kuhlelo lolu?
lezo ndune ziyabotshara umbira labo bani bana bakhona le lapho singawazi khona zifunani entweni le phele ezinye zenduna zakhona le mhlawumbe zazilesanda zaziyingxenye yombhuqazwe lowo kaziphume izinduna thina ngapha sikhuluma ayisikuthi siya inketha bechabi sikhuluma okwenzakalayo sakubona kusenzakala phansi induna zezigaba zalapho kwenzakala khona umbhuqazwe nxa kuswelakala ilizwi lazo kakubuzwe zona lezi ezakithi ezakomthwakazi ngoba yizo ezaphatheka ngenye indlela ethize kolo mbhuqazwe watshara umbira abasixoleli ngabayilungiswe kwakibo kubehlulayo khona lokhu ezanusi lezangoma thina sifuna ukuthi nxa kule ndaba efuna abantu bakithi ilungiswe zinduna zakithi aluba le nkosi khona inkosi ibe yingxenye yakhona yikho engingakutsho ngalokhu ukuthi izinduna kazingasukelwa njalo ibizo lingantshintshi ikutshintsha ibizo uzama ukuthi abantu bakhohlweni igukuraundi igukuraund ayibizwe ngaleyo ndlela umbhuqazwe kodwa ngelakibo khona le yigukuraundi kungatshintshwa lutho ngiyazibongela ngizishayela ihlombe induna zakithi ngokwala umbhedo lo ukhulunele laba bantu
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngumcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Kusenjalo abalwela ilungelo loluntu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegukuraundi. Ngesizweni ezomculo.
Ngibingelele kuni nonke balalela bahle Ngibingelele nawe msakazi wami omuhle lo bulisa ngqobile wakwamthimkhulu ngiphuma lapha enyatshe ngcolweni wenkayi negogwe ikho nje lapha engikhulele khona cela nami isapoti esuka kunina ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu nami nje ngicela ukuthi linginikeze usupport ngiyatholakala nje kuzo zonke inkundla zokuxhumana ungaya lapha na ku Facebook ukuthi ukuluva wesintu music uyangithola na ku Instagram nakho ngathi ukuluva wesintu music uyangithola uyena ku YouTube futhi uyangithola futhi nakhona uyangithola ngokuqile wakwamthimkhulu bengicela nami bafowethu nanibodade kini nonke nje bengicela isupport ukuthi nami ningisupport ngoba nami ngisayifikela nje emculweni ngiyabonga Siyabonga kakhulu sikufisela okuhle ku live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngesifo semvukuzane singeke hlukani sihlobo wathi sikhangelene ezinye zendaba ebezikhokhela abaphathi intambo benkantolo yeChikurubi maximum prison labe leziphatha amandla zikahulumende baleli umnumzana Nelson Chamisa ukuba akhulume lo mnumzana Job Skhala labanye abavalelwe kuleyo ndawo Ngiyalivalelisa ke namhlanje ibizo lami ngugaino Gumede Saidi ngisitha sidibaneni njalo kusasa ekuseni.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.